Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 5 Nhlangula 2017 ngu Chris Gande.
Lo ntungamile inkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Kuzamele singithi ezabe zikhanye lisisa ukuthi singalubamba njani udaba lolu ukwenzela ukuthi izanu ingaze yasebenzisa amaChina ukuthi basenzele ubuqili ngoba sonke siyazi ukuthi entweni ezinjalo abantu baseChina zingithi.
Ibandla leMDC lithi kalithakazelele ukuphiwa kwenkampani yakwele China umsebenzi wokuthengisela iZimbabwe imitshina yokubhalisa abantu abazavota kukhetho oluzayo.
Pedro Mkawulandani ulumhlangano ohambelana lezi lendawo zolwandle lamabutho alolwandle yona iZimbabwe ngelalwandle kufana lokuthi kutholakale umzali ehamba esikolo. Umhlangano wabazali yeninge lamntwana kwezo sikolo.
Iningi lisola uhambo lukamongameli Robert Mugabe lokuya emhlanganweni obunanga ezolwandle Oceans Conference eNew York ngapha kwele Melika.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Bhilitane zithi sezidlela evalweni kulandela ukuhlaselwa kwabantu ngempela viki ngamalwa ecatsha ebholohweni le-London Bridge.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni we Studio 7.
Ibandla leMDCT lithi alithakazelele ukuphiwa kwenkampani yaseChina iLuxton Group Limited umsebenzi wokuthengisela iZimbabwe imitshina yokubhalisa abantu abazavota kukhetho oluzayo. Ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission yazise ngempela viki ukuthi inkampani le yiyo ephiwe lumsebenzi. Kodwa MDCT lamanye amabandla aphikisayo athi ebekhangelele ukuthi umsebenzi wokuthengisela iZimbabwe imitshina yamabiometric voter registration kits uphiwe inkampani yakwele Germany i-Demalog Identification Systems. So ukhangelelwe ukuthi iZEC itsho ukuthi izaqalisa nini umsebenzi wokubhalisa abantu abalilungelo lokuvota. Sixhume umsekeli wesikhulumeli seMDCT uNkosazana Tabitha Khumalo.
Udaba lolu iningi lethu lukelalasiphazamisa ngoba kwakunesivumelano phakathi kwezeki namabandla aphikisayo la ezame yakhona ukuthi kwakuzaphiwa inkampani yasejelimani kodwa kwehlule. Kungasenani asingeke salahla imveleko ngokufelwa ngoba zonke ziyazi ukuthi iZANU-PF ivele ilobuqili obuthize. Osokuqakathekile yukuthi sicwayisise ukuthi liyinkampani ivele ininjani njalo kuyini abangakwenza okungasiphazamisa. So sesizakuzamele sisebenzi zivulamehlo ngoba okukhona kathesi kuzamele sikhangele ukuthi njengoba ziyabazi indaba yethekhnoloji le sokuzamele singithi ezabe zikhangele lisisa ukuthi singalubamba njani udaba lolu ukwenzela ukuthi izanu ingaze yasebenzisa amaChina ukuthi basenzele ubuqili ngoba sonke siyazi ukuthi entweni ezinjalo abantu baseChina zingcithi.
Embikweni eliwethu le namuhla likhuthaze uZulu ukuthi abhalise ngobunengi ngitsho lo Zulu ophandle kwelizwe ungagcizelela khonapho.
Ngoba udaba olukhona lapha ngolokuthi izanu angeke iyaphuma esihlalweni mahlayana. Kodwa kuqakathekileyo ukuthi isikhathi sesifikile njengezizalwane zaseZimbabwe abasekhaya nabangaphandle ukuthi siguqule indlela izihlobo zethu kulabo abangaphandle lapho esiphakathi impilo zethu. Njalo ukuthi siguqule lezo mpilo zethu kumele sihambe ngobuningi ikakhulu entanga ngoba le ielection ka-2018 yikusasa yabo. uma bengasabophanga amaloga aqina bazaphanjanisela impilo zabo bayekufa. So sikhuthaza wonke umuntu ongumuZimbabwe ahambe ayiregister. Njalo kuqakathekile ukuthi mhlana beregister babone ukuthi yonke into ibhalwe ngokuqondileyo. Namhlanje sokusiya vota babuntu beqeda bahlale kuma polling stations wona lawo kuze uphume impumela yokuvota abakwenzileyo. Kodwa sikukhuthazayo kakhulu ngontanga, njalo sikukhuthaza abazali ukuthi nxa sebesiya register njengamavota ngabahambe labantwana.
Unkosazana Thabita Khumalo ngumsekeli wesikhulumeli se-MDCT.
Umongameli Robert Mugabe namhlanje ubesemhlanganweni we-United Nations obona ngezolwandle Oceans Conference edolobheni le-New York. Umongameli Mugabe ukhatshwe ngunkosikazi wakhe uGrace, umphathintambo wezomkhathi, unkosikazi Opa Mchinguri Kashiri, umphathintambo wezobudlelwano lamanye amazwe, umnumzana Simbarashe Mbengegwi, lezinye iziphathamandla zikahulumende. Lumhlangano umanyanisa amazwe ayakhelane lolwandle njalo ukhokhelwa ngamazwe amabili eleFiji leSweden. Uzulu weZimbabwe usedideke ingqondo ngenjongo yokuya emhlanganweni lo lapho eleZimbabwe lingekho duze lolwandle. Esethula amazwi akhe emhlanganweni lo lamhlanje uMongameli Mugabe uthe udubo lokungalondolozi ulwandle lufinyelela wonke amazwe kungakhathalekile ukuthi ilizwe libucwadlana lolwandle kumbe haji.
We must therefore strive to have all tracks of the SDGs move at a uniform speed to ensure that our ship maintains an even keel and keeps the course we have plotted for it. Comrade presidents, co-presidents, the oceans and the seas are a vital resource to all of us, irrespective of our geographical location on this planet. Developments around, on, or under the oceans affect coastal and landlocked countries alike.
Umgabe njengenhlala yenza usole amazwe angentshonalanga ngokwethesa ilizwe izijeziso zenotho.
I wish to remind some partners that while they may exclude my country from some financial and technical assistance facilities because of the illegal sanctions they continue to.
Okuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda.
Imbuzo yabantu ukuthi kanti uPresident Mugabe ulandani kulumhlangano ohambelana lezi lendaba zolwandle lamabutho alolwandle yona iZimbabwe ngelalwandle kufana lokuthi kutholakale umzali ehamba esikolo kumhlangano wabazali yena engelamntwana kuleso sikolo. Kunzima kakhulu ukuthi uthole umzali esekuparents evening esikole ongafundi khona ngisho umntwana oyi-1. Ngakuzisiseki mhlawumbe kuzaxaziyeka ngenye imini ukuthi upresident ungabulandeni, kodwa kukhanya ngani nje upresident bekhala ukuhamba edinga isizathu sokuthi akavakatshe. Wathi sebonelo lithuba wagijima nje wagijimela phaphezulu.
Manje nxa sikhangele umhlaba wonke jikelele, inkokheli yamanye amazwe ikhangela njani, isibona njani thina beZimbabwe nxa kusenzakala onje?
Sikhanya singabantu abagcwele nge-corruption, abantu abangazi into abayenzayo. Siyayangisa nxa yokuthi lo mkhokheli wethu akasuka aphatheke esebenzisa izimali zabantu emhlanganweni angafanelanga ayihambe. Kungani kuphose kwenyanyise kakhulu nxa ukhangela ukuthi upresident weTanzania wathi yena abantu vele kwelakhi lizwe abantu kabasavunyelwe upho ngokuphumaphuma besiya emhlanganweni. Ubuze ukhangela ukuthi upresident uphume esiya emhlanganweni nalowo ungakhangela abantu hambe labo ubuningi bawo. Lezi mali ezisetshenziswayo ilizwe lidubeka kangaka, zinzima kakhulu. Lokhu kubuhlungu kakhulu indlela esikhanya siyo ngayo abantwini bengixoxa labanye abantu lapho engifundisa khona bemangala kakhulu ukuthi kathi umhlaba uya kube mubi kangawo ukuthi lokuntshontsha ukusebenzisa imali ngendlela engayisiyo kusegcineni kangaka kuyenziwa abantu bakwenze bevula amehlo ekukhangelwe nje
manje nxa sikhangele khona lokhu okwenzakalayo singathi uMongameli Mgabe ulabo yini abamcebisayo kumbe abamcebisayo labo bathi bakapule
abamsebenzelayo kumbe laye kumbe lo Mrs Mgabe ngoba phela yena labo ufanele labone ukuthi akuhambelelwa lokhozi aliqondanga kangako bathula indlela yokuthi baphalele ngayo izimali besithi izimali zokuhamba lezokusebenzela out ofana ukuthiwa ngama-allowance ngesikhiwa lowa per diem bona ngani vele kwenziwe lekhona ukuthi bathole indlela yokwabana ngayo imali yokuntshontsha imali ngathi nge-corruption ngoba phela akulesinye isizathu esingasithola esiqinileyo kakhulu esokuthi upresident aphitsheke kulomhlangano
Alo-ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda ingcwethi ecubungulayo zombusazwe bekhuluma ecingweni le-Studio 7 esebhilitane
Abanye babasakhulayo abaphatheke kuhlelo lokulolonga ontanga bezwekazi le-Afrika kundaba zobukhokheli la kwezamabhizimusi eMelika olweMandela Washington Fellowship nyakenye sebesungule ikhaya lebulenjini iwebsite ethiwa yi-Sustainable Africa Digital Magazine. Kubika uMavis Gama.
Abekade besembukisweni wabatholiswa usizo phansi kohlelo lwe-Young African Leaders Initiative yali baveza ukuba bathethele lithuba ukuphawula okusemthethweni iwebsite yabo emkhosini owenzelwe eHarare ngempelaviki. Omunye wabo ngumnumzana Thubelihle Moyo ongusomabhizimusi kwezokutholiswa kwempahla esebenza ngamandla avela elangeni.
Nxa ungakhangela ku-internet akula iwebsite that is African. Uthi nxa mibe ungafuna ubakwazi ukuthi ngikhona ubani wenzani eKenya ngoba ubani wenzani eGhana akula website eAfrica ongathola khona ama resources anjalo that's when isabe khona le idea ukuthi no yena le information thine sifunayo siyiswela why don't we become the ones that create it so that abanye abantu labo abatholakala belohlupho lonalo lesilalo thina labo they get to get access to that information
uthi isebe khona asebeqalile ukuloba okuphathelene lezokusetshenziswa kwendlela ezingelangozi ezilondoloza imvelo okubalisa ukusetshenziswa kwe-biogas osekukhona kulolugwalo ndaba lwakuqala lwebulenjini
iwebsite yethu thina siqale sithu ngwe-South Africa mna ngwe-Zimbabwe but abantu ababhalayo like ungakhangela i-first issue yethu le there are 11 people from different countries one is from Djibouti from Zambia from Kenya from Uganda from Nigeria abaningi bangkhona sahlangana khona ngale America during Mandela Washington Fellowship so ibaba ngama contributors babesitshela ukuthi kwenzakalani elizweni lakibo and then we are taking that information sifaye ku website yethu
Unkosazana Muruseira Munyai wase South Africa usebenzana lomoyo njengosomabhizimusi njalo besungule bonke lolugwalo ndaba lobulenjini ngemva kokuhlangana ekolijini le-Rutgers University kwelemelika yena ke ulandisa kuba kungani balibetha ngegama lokuthi Sustainable Africa Digital Magazine ikhasileli
sifuna ukuthi sihlanganise energy sihlanganise water sihlanganise food because awukwazi ukukhuluma about food generation or agriculture kungena amanzi and awukwazi ukuthi usolve iproblem yamanzi nokudla without energy sifuna ukudila ngama sustainable development goals
ulandisa ngokunye kokuhloswe yibo njengosomabhizimusi ukusabalalisa ulwazi ngalolu gwalondaba lwebulenjini
sihlanganisa bonke abantu baku-Africa yonke so different contributors from all over the continent people baku-academia ama-business people ama-student ama-opportunity to network bona funa ukutshela abantu izinto ezenzekayo at a community level
osomabhizimusi ababili laba bathi kunje sebeqalile ukulungisa ugwalo loluhlu lwamagama amankampani izifundi ingcwethi kanye lenhlanganiso esebenzisana lozulu kwezokusetshenziswa kwendlela ezilondoloza imvelo kumazwe akuzwekazi le-Afrika ngimele i-Studio 7 ngiseHarare ngingumavis gama
lokhu sikudaba olufanayo bekungabizwa ozwayo eMichael's Hotel eHarare ngempela viki lapho abasakhulayo abakhethwa ukungena kuhlelo lweMandela Washington Fellowship eminyakeni yabo 2014, 2015 lo 2016 abaqhube umbukiso wokutshengisa uZulu imisebenzi abayisungule ngemva kokuphenduka ekhaya bevela kwele Melika obuphansi kwesihloko esithi Harness the Hustle. UMike Hobe weStudio 7 ube lethuba lokuxoxa lomunye wabasakhulayo laba uMnumzana Buthelezi weHosi Nyathi okhokhela inhlanganiso ephathelane lezamasiko eyamagugu International Heritage Center.
Kuliqiniso ngempela besiseHarare ngeviki yona le edluleyo lapho ekade sibuthene singama Mandela Washington Fellows omnyaka ka-2016. Injongo nhloko bekuyikubukisa imisebenzi esiyenzayo kuzinhlanganiso zethu ezijiyeneyo. So lami njenge-amagugu International Heritage Center ngibe lethuba lokuthi siyebukisa imisebenzi yezandla eyenziwa ngomama labobaba bemadojeni. Imisebenzi le esiyenzayo sincedisana lodade laye kade yifelo yomnyaka owedluleyo okuthiwa nguRudo Nondo.
Ngibone ebulenjini bokuzilibazisa ukuthi uhlelo lolu belulezinye izalwane abadabuka kwamanye amazwe. Kuyini okwenza ukuthi libanxulise kuhlelo lolu?
Uhlelo lolu mthetho walo lujonge ukuthi luhlanganise ontanga base-Afrika. Ngakho sithethi nasibuthene singabeZimbabwe kwasekubonakala kubalulekile ukuthi hayi ngakunxuswe labanye abenza imisebenzi emihle ebukekayo babuye labo bazophatheka ekwenzeli ukuthi umphakathi eZimbabwe abekwazi ukuthi hayi ontanga bakulezi nsuku phose bakhuthele bazimisele ngemisebenzi eminingi etshiyeneyo abayenzayo nje. Sibone nje ukuthi yini kade obunye ubudlalwane obungadaleka phakathi kwabontanga baseZimbabwe labanye abavela kwamanye amazwe.
Kodwa bakhona yini abasebesungula amabhizimusi belobudlelwano labontanga abadabuka kwamanye amazwe?
Ye, kuningi kakhulu bembabona abanye bexoxisana betshintshana ama-business card bebhalelana phansi ikheli zikagetsi okutshengisela ukuthi hayi uvele ubudlelwano bukhona.
Laba abazabe bekuhlelo lweMandela Washington Fellowship kulomnyaka labo babe khona na kuhlelo lwenu?
Ye, bebekhona labo bebekhona eHarare ngesikhathi esifanayo lathi sibukisa bona injongo bekuyikuthi babone labo asabahambayo phambi kwabo ukuthi benzani ukuthi labo besithi sebesuka besiye America babe lokukhuthazeka babe lentshukuntshu lamadlabuzane ukuthi labo baqinise izandla bayisebenza gadalala.
Alo ke ngumnumzana Buthelezi weHosi Nyathi omunye wabasakhulayo bekuhlelo lweMandela Washington Fellowship nyakenye njalo ekhokhela inhlanganiso ephathelane lezamasiko eyamagugu International Heritage Center.
KuLive Talk namhla sixoxa ngohambo lukamongameli Robert Mugabe eNew York ngapha eMelika ukuzongena umhlangano oxwayisisa ngendaba zolwandle.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington.
Singakangena esigabeni esilandelayo wathi ke sikhangele sivela kwamanye amazwe.
Inhloko kahulumende yakweleBhilithani unkosikazi Theresa May uthi amapolisa elizwe lakhe asewazi amagama abantu alabo abahlasele abantu kusehlakalo seLondon Bridge ngomgqibelo babulala abantu abayisikhombisa njalo kwalimala abangamajumi amahlanu.
Amazwe abalisa eSaudi Arabia, Egypt, Bahrain, United Arab Emirates, Yemen lele Maldives babikwa esequme ubudlelwano lele Qatar elethesa umlando wokusekela imisebenzi yamalwecatsha awesimuslim ayedlulisa amalawulo. Ugatsha lobudlelwano lamanye amazwe kwele Qatar luthi le imizamo yokugcona lelo lizwe njalo kungamanga ukuthi lisekela amalwecatsha.
Iza kamizi ze cholocho echo wanzana line kuwad 9B ziti zihamba umango o ngama kilomita edlula machumi amabili zisiyadinga isibhedlela okuyinto esibangele ukufa kwabantu mahlayana. Lokho kuphume emhlanganweni wezaphu oqhutshwe kuliwadi ngempela viki. Kubika unompumelelo moyo.
Umnumzana Keynote Spanda uthe isibhedlela secholocho asiselaphi bantu. Abantu bayafa ngemikhuhlane ukuswela imithi ngemva kokuba sebehambe umango omude. Inengi selibona kungcono ukuthi bavele bengayi esibhedlela ngoba bengela mali.
Abantu becholocho bayafa kakhulu ngenxa yesibhedlela secholocho asiselaphi bantu. Sesifuna imali ukuthi umuntu angene elatshwe. So lizathola ukuthi khona next time mali buya lapha linabantu bezaphu, lizathola ukuthi abantu elibathole lapha bazaba bengasekho ngenxa yokubulawa yimikhuhlane yokuthi abalatshwa.
Unkosikazi Phayina Khuphe uvumelane loSibanda ethi imuli seziphila nzima echolocho ngoba yonke into iyahlupha njalo lamaphilisi okwelamisela khatshana awasekho.
Izibhedlela kusatholakali imithi nxa ufika uyakhipha i-$6 yokudindisa ungabhalelwa ngudokotela ukuthi ufuneka mithi bani kumele uyezithengela imaphilizi ozabuza anatha i-injection eyabiza kuhlaba uyazithengela ibhuku abakubhalela lona usu-admitiwe uyazithengela kumele uzithengele elakho ibhuku elizahlala embhedeni wakho lelizahamba lodokotela umbheda uyabuubhadalela i-$6 ngelanga.
Umnumzana Vincent Nkomo, uchalimani wekomiti ebona ngokwakhiwa kwekilinika eJowa, ucele ukuba ibandla lezaphu libancede njalo kuyasilela ukuze baphuchise isakhiwo sabo ebonga usizo abaluphiwa libandla lezaphu.
Esikutholileyo ngezaphu, namhlanje ngithi ngikhuluma ledona abantu bakithi. Izaphu yidona ngalokho, ayikasebenzi, sibesifisa ukuthi iphele kwamanje zaphu last year ngo-2013 lilathi ngobusikhosana ukhona isiplastelwa isisiye emaphethelweni kodwa sikhala ngama-toilets lama-cottages mazi khona izandla please bakithi siyacela ayikasebenzi sihamba 25 kg siyempanziba 35 kg siyecholocho silanda ama-next clinics.
Umakhi wekilinika yeJowa umnumzana Herbert Skhosana ucele ukuba izaphu incedise iqedise isakhiwo abasiqalayo ukuze abantu bengahambi umango omude besiya esibhedlela secholocho.
Sile kliniki esayiqala nzima esigabeni njengezakhamizi sidonate ama-R20. Angilakho okunengi engingakukhuluma ngaleyo kliniki. Mina yimi contractor engiyakha leyo kliniki. Valoke besakhangelele futhi ochairman abone ukuthi zaphu ingafaka futhi esinye isandla angeke ngikhulume lutho mina njengomakhi.
Umabhalane wokuqoqa inhlelo kubandla lezaphu umnumzana John Zolani Dlamini uthembisile ukuba ibandla lakhe lizancedisa njalo ethi kodwa imali edlaliswa ngumongameli Robert Mugabe esenza ihambo lamarali labasakhulayo kunye ne-R15 billion eyanyamalalayo yiyo imali okumele ithenge imithi.
So siphakathi kodubo olufananayo ngendaba yemithi. I-R15 billion yahamba yaziwa ukuthi yayangaphi. Khathesi ubaba upresidenti ukhulu uMgabe ubhizi ngama-youth one province ibila amabhasi angu-22. Kulungisa ithara lapha ahamba khona. Kwenzwe yonke into. Senze one province kathesi. Lapha azatshaya khona ama-10 provinces kuyabe kulamalini. Imali yona liyana idlalisayo ihamba evakatshela ama-youth. Bengizwa lokuthi uthini ngoba vele ngasazwakala nxa ekhuluma. Yimali obekufanele ukuthi ithenge ama-drugs esibhedlele.
Izigaba phose zonke emandebeleni izigulane zihamba umango omude ngezinye zezikhathi lemithi iyasilela. Ngomnyaka odlule umphathintambo obona ngezempila kahle uDokotela David Pararenyathwa wathembisa uZulu esesibhedlela semaphisa eKezi ukuba uhulumende uphakathi kokudinga imali yokwakha izibhedlela ezincane duze labantu ukuze bengahambi amakhilomitha adlula amahlanu besiyadinga impila kahle kodwa kuze kube lalamuhla akukabi lesakhiwo ngitsho esisodwa esikhona. Ngimele iStudio 7 isecholocho eJoa, ngingunompumelelo moyo.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Bhilitane zithi sezidlela evalweni kulandela ukuhlaselwa kwabantu ngempela viki ngamalwa icatsha ebholohweni leLondon Bridge. Amalwa icatsha la asebenzise imota ukubulala abantu laba. Lokhu ngokwesibili kumaviki amalutshwana sandadlula kwenzakale okunye okufana lalokhu abantu abangamachumi ababili lantathu babulawa edolobheni leManchester. Umnumzana Timeman Moyo, omunye walabo esixoxelayo kuhlelo Zimbabwe Today, asixoxeni olwethulwa ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook, uthe kunzima ukuzivikela kumalo cacha la ngenxa yokuthi akwaziwa ukuthi angahlasela nini njalo ngendlela yiphi. Ake sizwe ekhuluma ngodaba lolu lo Gibbs Dube Studio 7.
Akuzange kungibambe e-Oxford kwenzeke e-London, but kuseduze khona about 50 miles away from sesikhona, kodwa-ke hhayi asithintekanga, siyazwelana labo nje abantu ngoba sekushaye kwaphinda 2 weeks ago kwenzeke eManchester kule side ngapha e-North, kule weekend kwenzeke ngapha e-South, kusho ukuthi kusiyeqile-ke thina lapha e-Oxford.
Ye kodwa abantu abaqhaqhazeli kulamba bayithukanga
abantu bayithukile sibili ngoba ngabakwazi ukuthi uma kusuka lapho kuzayenzakalani. Lazi siya emavotini siyedala nje mhlaka 8, so ngakathi mhlaka 8 siyakhaya ngapi asikwazi.
Hello ke ngumnumzana Timeman Moyo, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilitane, ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekhona le Bhilitane.
Kwezemidlalo lamhlanje, inhlanganiso yeKasilaga Premier Soccer League sijezise iqembu leHighlanders ngokunikeza iqembu leDynamos yonke imiklomelo yomdlalo ongasafikanga emaphethelweni ngenyanga edluleyo. Kubika uJoseph Njanji.
Inhlanganiso ye-PSL ilaye ukuba phezu kokuba iqembu leHighlanders lilahlekelwe yimiklomelo yokuzamele lihlawule inkulungwane ezine zamadola njengesijeziso esokuba abalandeli baleli qembu badala ukuba umdlalo wawuphakathi kweqembu lelile leDynamos ungafiki emaphethelweni. Abalandeli beqembu leHighlanders bajikijela umsekeli kaNompembe uThomas Kusosa sekusele imizuzu yemine ukuba kuyehlatshwa iKF umdlalo wahle waphelela lapho. Abalandeli laba bebegcunelwe yikuba uKososa akazange aphakamise iflegi yakhe ngesikhathi umgadli weqembu leDynamos uChristian Epupa ehlohla igoli elalilinganisa njengoba iqembu leHighlanders laliqale ukuhlohla lihlohlelwa nguRaman Kutsanzira. Kusenjalo umgadli weqembu leHighlanders uRodrick Mutuma uze wakhumbula ukuhlohla lapho elitshayela emambuleni iqembu lakhe linqoba eletriangle ngesonto. UMtuma utshayela emambuleni igoli lesibili eleqembu leHighlanders ngemva kokuba yeke wakhutha amakhekhe ambalwa. Kuthe ngemva komdlalo lomgadli uveze ithemba elokuba uzaqhubekela phambili elithela emambuleni njengoba kuyikho okuqhatshelweyo.
Mina ngumgadli, umsebenzi wami ngokubana ngihlohle njalo siqeqeshi wami kulalokho akukhangelele kimi esakhuluma khona ukuthi ngimele ngikwenze, njalo imidlalo iseseminengi yokubana ngiyenelise ukukwenza lokhu.
Iqembu leHighlanders lithe ngokunqoba kwalo ngesonto lakhuphula inani lemiklomelo elilayo laya kumachumi amabili njalo lilingana leleDynamos lele-FC Platinum. Kusithi eleDynamos lihlezi endaweni yesithupha kuthi ele-FC Platinum lisendaweni yesikhombisa, ikanti eleHighlanders lisendaweni yethobamunembili. Phezu kwengalane uhlezi iqembu leNkezi Platinum lona elilemiklomelo engamachumi amabili lesithupha, kuthi ngemva kwalo kuleqembu leBlack Rhinos elilemiklomelo engamachumi amabili lantathu. Kolunye udaba olumayelana lomdlalo wenguqu, iqembu leReal Madrid libe liqembu lakuqala ukwenelisa ukuvikela isicoco seUEFA Champions League ngemva kokunqoba eleJuventus nge-4-1 emdlalweni oqhutshwe ngempela viki edluleyo enkundleni eMillennium Stadium eselizweni leWales. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Njanji, sesilugqiba ke uhlelo lwalamhlanje, igama uChris Gande.
Lo nto ungamile inkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.